So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 8 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lephalamende kuleli dolobho ngenxa yenhlelo zentuthuko aziqhubayo.
Lamasiyane sibanika lapha nalapha njengoba imisebenzi ngekho kodwa bathole ke okuzabalethela imali endlini ukuthi benelise ukubhadala ama-school fees nokuthenga okunye ungalothelela ukubhadala ama-rent.
Iningi labantu lithi liyawujabulela umbukiso wemifanekiso etshengisa imbali yeqembu lenguqu ele Highlanders osaqhubeka eNational Art Gallery kobulawayo.
Kanti siyabona emaredweni ezikolo lapha kuyafundwa imbali, sekufundwa ngabobuyanehanda nabobantu ukuze bangakhohlakali. Kanti thina into yethu esiyithanda kangaka yona yodwa zwi, abantwabethu lesizukulwane bazakhohlwa.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Olokudinga amalunga edale lephalamende kuleli dolobho ngenxa yenhlelo zentuthuko aziqhubayo. Zona zithakazelelwa ngabaningi. Ibandla leli lanqoba ephelandaba Mpophoma, eLobhengula kanye leMakhokhoba ngemva kokuba ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai eliyilo elalize lilezihlalo eziningi zephalamende kuleli dolobho selikhalele ukungena kukhetho lisethesa ibandla leZANU-PF umlando wokuqilibezela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma, ummeli wephelandaba Mpophoma edale lephalamende engowebandla leZANU-PF.
Siguqule into eziningi kakhulu, sathi nalapha nalapha noma nje umumo wesizwe uvele unzima, kodwa sizamile ukubana singene ebantwini sihamba lo mlayezelo wokuthula, umlayezelo wokumanyana, umlayezelo wokwakha isizwe. Sadinga uncedo lapha nalapha. Ngikhuluma nje even kathesi ikhisimusi edlileyo kathesi sike sihamba labo abantu sabadingela lokhu lalokhu ama-rice lalalo ukuthi bathole okokuthi badle bapheke. Ngapha futhi sidinga la ma-project okuthi abantu bathole into yokwenza ezababisela imali ezindlini. Sike sagijima la masiyane sibanika lapha nalapha njengoba imisebenzi ngekho kodwa bathole ke okuzabalethela imali endlini ukuthi benelise ukubhadala ama-school fees nokuthenga okunye ungalothelela ukubhadala ama-rent.
Kungabe kunike isibonelo kubahlali bebulawayo ukuthi ibandla lakho lingenza ngcono kuwo wonke amawadi singasakhangeli lawa aya kuZANU-PF kuphela?
Isibonelo sibile esiqinileyo ngoba ngihlala ngikhuluma sithi khona ungathenga isitofu sakho kumbe ifriji yakho uyifake endlini engela magetsi, ikuyala kuloku yistofu noma ungazofaka amanzi ngembiza akusoze kubile, kumbe ufake amanzi aqanda efrijini kasoze aqande ngenxa yokuthi uyabufake efrijini engakhonethwanga emagetsini. Itsho ukuthi khona noma ungazofake ummeli we-opposition uyabufana lomuntu osufake istofu endlini engela magetsi, ngoba ummeli we-opposition wana ukuthi ayo-connect emagetsini phambili ngale kusuka kube nzima, ngoba kuyabe kungasela kubonana kuhle abantu babe sebekhayelelana phansi ukuthi halo ngwaleli bandla lo ngwaleli bandla.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ummeli wephelandaba Mpophoma edale lephalamende ongowebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo unkosikazi Nomathemba Ndlovu Umeli weGwanda Central edalele eParliamente njalo engowebandla elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe seliqalisile ukulungiselela ukhetho eMathebeleland South njalo kusobala ukuthi lilosekelo.
Asiyekeli ukufika ebantwini sinqongela ivote lokuthi funa ngo-2018 lathi singena sikhumulanga. Ngakutshela ukuthi kade ngile esithi provincial council yabomama abantu baphume ngamangala. Abantu ibandla balifuna sibili lanxa baqilwa kodwa hhayi abantu bayaveza ukuthi ibandla ngikhona sebelifuna ngamandla.
Lokhu likubona njani njengoba izihlalo eziningi zikubandla leZANU-P F?
Sikubona nge-outcome yabantu nxa singabiza imihlangano ngoba abantu baphuma bebaningi kakhulu bese sizibuza ngoba siyalandelela sibona ukuthi hhayi abantu laba bavota kanti manje nxa bavotela lelani elinye ibandla wayesingenza imihlangano bephuma bebaningi kangaka. Yikho kusinika ihophu yokuthi hhayi kwelinye ilanga sizawina ngoba abantu basemilati abakalezitheni.
Kodwa likaze libone nje nxa liphosa ilihlo kwabanye benu beZANU-P F ukuthi mhlawumbe ababo babuya bebebaningi kulabeni.
Hayi, mina ngikhona ukuthi ababo bake bebebaningi kulabethu ngoba mhla kulo mhlangano weZANU loyathenga isinkwa kuphela uyabuthwa kuphela ukuthi ihambe emhlanganweni noma ungaso wakhona loya ngaphi kumbe kade usezibhedlela yabuthwa kuphela ukuthi uye emhlanganweni. So angikhona ukuthi ngingathi baba labantu abaningi ngoba abantu babuthwa ngenkani.
Nxa lixoxisana labantu bathini bayazwisisa yini okwenzakalayo ngoba abanye bayachothoza ukuthi MDC yathi ayingeni kukhetho kodwa kwesinye isikhathi ithi iyangena.
Vele akula lapho esake sathi siyangena kumbe sizangena. Sathi nxa kungela ama-reforms vele kasipoze singene and abantu bayakuzwisisa.
Lowo ngummeli weGwanda Central edalela ePhalamende unkosikazi noMathemba Ndlovu ongowebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai sixoxelaye ekhonale eGwanda. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Siyalibingelela zulukandaba lapha emsakazweni oliyamukela ngenjabulo nguGibbs Dube eWashington DC. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lomnumzana Raphael Mthombeni isalon seZimbabwe esihlala eDallas eTexas eUSA. Baba Mthombeni, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani mfowethu?
Hayi, ngiphile kakhulu, kunjani khonapha?
Ngapha kumqando ngalezi nsuku ngathi kulomoya ngathi kuzafefeza isinola.
Mhm. Ye, sihle singene edabeni lwethu lwalamhlanje lapho siqhoka khona ngokukhulisa abantwana endaweni ezinjengeMelika. Kambe kunjani khona ukukhulisa abantwana emazweni?
Ukukhulisa abantwana emazweni kuzima. Ukuzima ngoba akufanani nokukhulisa abantwana lokhu thina esakhuliswa ngakho. Ngoba abantwana lapha indlela abaphathwa ngayo yehlukene lendlela esingabe thina sakhuliswa kumele sibaphathe ngayo ezindaweni le.
So singathi-ke ongani kuyehlukene kakhulu kuyini?
Ukuthi abantwana ngabakhuzwa, abantwana ngabatshaywa ukuthi kunguthathu uswazi umtswapho linyawo lezi umqondisa indlela. Akuqalwa, akuqalwa sivilijele enkulu sivilile ukuthi uyahamba kumbe bakuthathele umntwana wakhona lo ayehlala khona lapho ungakwazi kubona.
So nxa-ke umntwana engasagaswa kancane akusikho ukuthi-ke umuntu sekukhulisa amahlongandlebe.
Uyabe kunjalo yokuthi nje thina angithi nxa kuvele kungokwakithi kusekhaya. Njengoba nje mina nginje khonapha ngilo mfana esengimkhulisile pho wafika ele minyaka emithathu khathesi leyangena u-20. Ukuthi ekhonaphana eminyakeni emithathu yona leyana ezefika ku-20 sengimnembe kangaki angikwazi. Kodwa-ke ngiyamnemba ngize ngingathi ngiyamethusela ukuthi hambe ekhuluma khonapho u-911 wakho lo bone then kuyabe kumsiza kumqondisa. Kodwa-ke ngiyabe ngikwazi ukuthi licale likhulu kakhulu
siyabona ukuthi le khaya nxa ukuthi ukhulisa abantwana kulabogogo kulababakazi labantu abathize nje khonapho so lapha-ke bakhona yini abanye ababeseduzane ukuthi bancede ngelizwi elilodwa kumbe amabili ukuthi baqondise abantwana
hayi lokho kuvele yinto-ke evele esilahlekele de ngoba lapha emazweni uyimuli wena umnkosikazi wako lo mntanakho labantu bakho kuphelile phapho akula anti akulani elekakwabo abakhulu okuningi kwakhona bakufunda kubangane babo nale lapho esikolo kakhulu lapho badlala khona bese besenza njengakhona lokho okwenziwa yilaba abalapha ngoba ngithi lapha kungakibo labo abalapha
Mhm. Singathi-ke nxa singavala udaba lwethu lamhlanje ungathi pho-ke nxa ukhulisa umntwana okumele ukwenze sibili kwenza ukuthi umfukamele kuyini
okumele ukwenze ukuthi ubulokhu umkhumbuze ukuthi khona ukhumbule ukuthi wena awusiwa lapho ukhumbule ukuthi wena ungubani ukhumbule ukuthi wena akumelanga wenze izinto lezi ezinjengalezi kufanele ukuthi wena ufuqe kakhulu kumbe isikolo wedlule laba bantu balapha ngoba laba bantu ungakibo lapha kufanele ukuthi ungenzi njengalokho okwenziwa ngabangani bakho labo babonayo ukulokhu uhlala udikitela kwenzela ukuthi umntwana azazi
Aye siyabonga kakhulu-ke mnumzana Raphael Mthombeni valelisa abalaleli ba
ye sanani kuhle balaleli siyalithanda
ye leso isizalwane sezimbabwe esihlala eDallas Texas umnumzana Raphael Mthombeni ebesixoxa laye ngokukhulisa abantwana emelika silethemba lokuthi siyahlanganisa abaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo zemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs. Yesizwe uNtungameli Nkomo esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomsakazi omkhulu umnumzana Ezra Chisa Sibanda yena olenhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo. Chisa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Ntungazi, kulesikhathi eside singaxoxa emsakazweni wabantu. Ngiyabonga kakhulu ehlelweni lakho.
Akusitshele ngenhlelo zakho, kuyini kahle kahle okwenzayo?
Ngiyabonga kakhulu unikezele lithuba eZimbabwe lesikuyo eZimbabwe ke enganaki intandane engayangi enganaki abasakhulayo ngibone kufanele ukubana ke abasakhulayo engangixoxa labo ke ngaqala ngasedolobheni ngikhangele ngibona abasakhulayo ngibona abantwana ke abalele abalama 13 14 15 years sebethengisa imizimba ukubana ke baziphilise ngoba bengelayo ke imali zokuya ke kuthiwa ngama school fees ukuthi baye esikolweni kuthe kunjalo ngakhangela ke izintandane lezi zisemakhaya ezingela mali-ke yokuthi bangene-ke esikolweni bafunde so uhlelo lami kuthiwa yi-Ezra Chisa Initiative lolu hlelo ngicela-ke abangani abasemhlabeni onke jikelela abangaziyo ngangena mali mina njengomsakazi ngingumuntu ozama ukuhlanganisa ukuthi ngikhulume nte bantu bezimbabwe angeke sisekele silahleke izintandane silahlele aba basakhulayo sibayekele baduhe-ke iganga bathengise imizimba benza isitsotsi isikolo lanxa ungenamsebenzi kungcono sibathe esikolweni ngakho-ke abangani wami-ke ngalokho kuthiwa i-social network umhlaba wonke jikele bajikele abanye ama-$5 abanye ama-$10 abanye ama-$20 ngithathe leyo mali ngibabhadalele ama-school fees okwamanje ngilabantwana abayi-21 engibasizayo ezichisa initiative abafundayo njalo-ke sesilo munye-ke oqedile i-university seyigraduate okwamanje samthola-ke lo mntwana-ke elabo-14 sefundile wapasa uzaqeda-ke i-degree yakhe e-development of studies okwamanje semelele komsebenzi nxa simchiya eseqede-ke le degree kungcono akufanani kulokoda ngasamekela wazilahla wangena iganga
kwabangamathumi amabili lanye laba othi uyabancedisa bangaka abase-primary bangaka abase-secondary
abase-primary bangu-14 then abanye laba-ke yibo baku-secondary school ku-21 le ngikhuluma ngayo ngifunda i-secondary le-primary angibala abase-university abangu-6 esibasizayo oyedwa ngiyoqalele esaqala ngaye-ke ukuqhaza lokuthi ayezachisa initiative saqhaza nginaloko siqedeke idegree lakhe ke 6 years efunda wazochaka 3 years siqedile ke ngimese ubongelayo abaningi laba ke abase primary bonke zintandane laba abaningi abase secondary abazali babo ngabangayenelisiyo kubasiza abanye bakhona behlukana baba nomama abanye baba wafa abanye umama usegoli kodwa wachila ugogo yiwo laba esibasiza
abangathanda ukukuncedisa chisa bangakuncedisa njani kukhona yini mhlawumbe ebulenjini lapha bangafinyelela khona bakwazi ukuphathisa
ikuhamba ke kuloko kuthongo eze chisa sibanda kufacebook loba kutwitter eze chisa bahambe lapha kugofund ubhaliwe nje kwehlukene kulalabo abadothengisa imizimba kule funding yakhona kulalabo-ke abazintandane abafuna ama-school fees kuthiwa yi-gofund bengadonata loba ngokusifonela-ke kumfonela inamba yami-ke i-whatsapp number yami ngu-0044 79 855 6895 yaphinda njalo 0044 79 855 6895.
Ukhuluma njalo ngabantwana abathengisa imizimba sike sakubona ubhoda ngedolobho lakobulawayo ukhulumisana labo uthe ukwenza khona ukukhuluma labo ebusuku uzwe njani?
Ngeze ubuhlungu ngadabuka kakhulu ngoba wawukhangele ngikhuluma nawo omunye asithi hayi uzobuza ngeminyaka yami ufuna ukulala lami unike imali yami $2 unike $3 lale sehlukane. So phakathi kwegenga le abantwana labasakhuluma lawo ngithanda ukutshela nje labalaleli bonke ubona abathathu bangikhona sebevumelane lo hlelo lethu libaphume-ke laphana ekuthengiseni imizimba oyedwa ule 20 years omunye ule 15 omunye ule 16 obathathu sebevumele ukuphuma uzabona sesixoxa labo sebebuyeleke esikolweni njalo bafuna-ke ukusizwa ngokusapoti ukubana-ke lingabuyeleke emgwaqweni.
Hayi, siyabonga sengathi ungaqhubeka ngomsebenzi wakho omuhle chisa. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu Ntunga ukunikeza kuleli thuba ke labalaleli bonke bomsakazo we-Studio 7. Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomsakazi omkhulu umnumzana Ezra Chisa Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtunga Milinkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930605 la ku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe eziphathelane lokholo silo Ntungamili Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Lamhlanje njengemvama ngihamba lo mfundisi uSenisibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu lathi siyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Uphethe ubumbhalo lamhlanje.
Ye, namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele indaba yokuthi kuyini okuvimbela ukuthi imthandazo yabantu uNkulunkulu akhane engayiphenduli. Ngikhangele umbhalo kaJakobe, uJakobe kuTestamenti entsha ichapter ka-5 verse ka-16 ithi yona umkhuleko wokukholwa uyamsilisa ogulayo, lenkosi iza kumsilisa uba enzile izono iza kumthethelela. Ngakho-ke vumani izono zenu omunye komunye likhulekelane ukuze lisiliswe. Umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu. Ivesi ka-17 ibisisithi yona u-Elijah wayengumuntu njengathi nje, wakhuleka ngokuqotho ukuba lingani kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha izulu. Wabuya wakhuleka izulu lana lomhlaba wathela izithelo zawo. Ngakho bemfuna ukukhangela ukuthi njengoba saqalisa umnyaka omuthi 2017 abalaleli bethu bengabe abaningi umnyaka lo wedlulayo inqomuntu wayethandaze bona izinto zingenzakali sesinanzelela ukuthi abantu abaningi yikho besuka behamba besiyadinga amaprofeta besiyadinga abanye kodwa bemfuna ukuthi sichazulule sinanzelele ukuthi ungakwanisa ukuthi uzithandazele wena uwedwa uNkulunkulu akuphendule kodwa kuyini okumelana lokuthi imithandazo yethu isebenze okokuqala ngasikhangele kuleyani verse ngiyabona ukuthi okokuqala ukuthi isikhathi esiningi into yenza ukuthi uNkulunkulu engaphenduli imithandazo umuntu uyabe lesono angasivumiyo phambi kukaNkulunkulu ngoba siyananzela laphana uJakob ukuthi vumani izono komunye lomunye ukuze uNkulunkulu alithethelele njalo siyazi uIsaya uyakhuluma ukuthi yena kuyini okusehlukanisa loNkulunkulu ukuthi izono zethu ziba bomvu njengegazi phambi kwakhe ikanti yena kumele asigezise sibe mhlophe ngakho isono sethu siyavimbela ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu banengi abantu abafuna ukuphila esonweni kodwa befuna njalo ukuthi uNkulunkulu abenzele izinto ngakho lokhu kungeke kwenzakala okwesibili into eqakathekileyo emelana nakhonokho ukuthi imithandazo ungaphendulwa uNkulunkulu ngiyananzelela ukuthi banengi abantu abathandazayo kuNkulunkulu kodwa umuntu engakholwa ukuthi uNkulunkulu uzawuphendula umthandazo wakhe kungabe kuzwakala kuyinto eyinhlekisa kodwa kuvamile ukuthi abantu abaningi baba njalo empilweni ngoba singananzelela lapha uJakob uthi yena umkhuleko kuverse ka-15 ukuthi umkhuleko womuntu okholwayo uyamsilisa ogulwayo njalo kususithela ku-16 umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu ngakho nxa umuntu ethandaza ekholwa kuba lamandla kodwa nxa ungakholwa akula lutho lenzakalayo akula lutho emhlabeni uNkulunkulu angalwenza ngaphandle kokuthi umuntu athandaze ngakho kuyafana lesizwe sethu seZimbabwe singatshona sikhala sikhala ngaphandle kokuthi size sithandaze akula lutho uNkulunkulu angalwenza uNkulunkulu yabemelele thina ukuthi sithandaze ukwenzela ukuthi isandla sakhe-ke sibe sesingenela kumumo lo esifunda kungenele kiwo yiyo amazwi engakhona ekuqakathekile besingakhangela namhlanje kusihle
kwigqibe ngomthandazo mfundisi
besiyathandaza namhlanje ntambama sikholwa ukuba uNkulunkulu uyaphendula imithandazo ngakho niyathandaza sithandazela abagulayo sithandazela abantu abakhangele kuNkulunkulu ukuthi abaphendule imithandazo yabo sithandazele kakhulu isizwe sethu seZimbabwe sesiletha kuwe uNkulunkulu ngegama likaJesu siletha labantwana abaza kuye ezikolo siyazi ukuthi izikolo ziyovulwa liziki elandelayo ngakho siyabathandazela igama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzabakhokhela njalo uNkulunkulu sithandazele ukuba ilizwe lethu leZimbabwe ngabe ungalikhulula ulise kwisigaba esinye njalo uphilise kulaba bonke abagulayo abasezibhedlela abasilaleleyo kulumsakazo ubathinte ngesandla sakho esilamandla egama likaJesu amen
amen mfundisi siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibe sonke njalo ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungameli inkomo lomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngithemba olendlebe zokuzwa uzwile siyabonga ntungameli Iningi labalandeli beqembu lenguqu ele Highlanders lithi liyawujabulela umbukiso wemifanekiso etshengisa imbali yaleli qembu osaqhubeka eNational Art Gallery kobulawayo. Umnumzana Phathisa Nyathi obona ngokulondolozwa kwembali yamaNdebele usanda ukulandisa ngembali yabazukulu benkosi uLobhengula uAlbert Lorose Khumalo okuyibo abadlala indima enkulu ekubunjweni kweqembu leHighlanders ngomnyaka ka-1926.
U-Albert Lorose bake beza bezethonisa inkomo zikayisemkhulu uLobhengula. Hayi ke beyindaba eke yangena khonaphana e-High Court. Engasixoxelwa umsele uhlabangani uyise kavana laba abaziyo uyayilinda. Watsho-ke wathi hayi amajahana abazulu bakaLobhengula bake bayafika khonalo kwakuthiwa kulele khona inkosi. Ngoba hayi sasiyisiphamaswe nje kwakungenalutho kodwa ke kwathiwa amadayimana amadayimana lawo ngokukhuluma kwaseli babe wasiyacupha bewathengisa ke imali yaba yiyo eyasetshenziswayo ukubumba iHighlanders ngo-1926.
Umnumzana Luke Mkandla owande ukuqoqa inhlelo zaleli qembu uchasisa ngokuqhakatheka kwalumbukiso.
Sakhangela ukuthi bekukuhle ukuthi nge-90 years sidinga imali njengoba iqembu lingenamali. Azaphinde sathi hhayi kathi siyabona emaredweni ezikolo lapha kuyafundwa imbali sekufundwa ngabombuyanehanda nabobani ukuze bangakhohlakali. Kanti thina into yethu esiyithanda kangaka yona yodwa zwi. Abantwabethu lezizukulwane bazakhohlwa bakhonisa ngeHighlander bengazi ukuthi ivela. Savumelana ukuthi let's concentrate on the history of Highlanders. Abantu bakwazi ukuthi Highlander vele yasungulwa ngaphi.
Ukusungulwa lombuthano ngenyanga edluleyo emkhosini owaqhutshelwa koBulawayo kwakulabahlabeleli abahaya leli qembu. Umbukiso lo uphela ekugcineni kwayona le inyanga ekaZibandlela. Ngesizwe umculo othi amahlola nyama uvela kusisa senkosi. Bali ukholisile lo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7 amahlola nyama. Singakehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla lezanu PF koBulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 olokulunga olokudinga amalunga edalela eParliamente. Silugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.